Ingcwethi ezicubungulayo zomnotho welizwe zithi ziyavumelana lokunye okwethulwe ngumphathintambo obona ngenhlelo zemali uMnumzana Mthuli Ncube embikweni obuveza ukuthi uhlelo lukahulumende olokuvuselela umnotho welizwe olwe-Transitional Stabilization Program luyaphumelela ekufezeni injongo yalo. Kodwa zithi kuningi okufanele kwenziwe. UMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uhlaziya lumbiko ngokuphathelane lezomnotho.
Lezi zimali ungananzeli ilizwe lakithi amaprice mbe singathi intengo isilakho ukuthi ime okwesikhathi eside endaweni ethile, ikakhulu nxa ukhangela phose amaprice anjengabosinkwa, ompuphu, o-cooking oil njalo. Sibese sithi-ke lazo izinto ukuba khona zikhona emashops kathesi, kakufanani lalwana umnyaka ka-2007-2008 lapho kwasokusele khona inkuni emashelfini ezitolo. Imali yakhona yiyo abantu abangelayo, abantu kabala mali, izinto baya bezibukele begxoza indenda bezikhangele zikhona phana emashop. Yebo ye, le exchange rate leyakhuluma ngayo okwakulezi insuku isistebhu sibili ungananzelela ukuthi sidlala khona lapho kube $1 is to 81 zimdollars mbe singathi local currency. Khonokho-ke kuliqiniso kakhulu ngoba sokulesikhathi sibili hlezi khonapho. I-local currency yebo sesilayo, izimdola sitholakala le mabhenki. Ngikhuluma nje namhlanje ngingayithatha sibili ku-ATM ama-20 ephuma laphana, i-maximum baya besithi 1000 ngeviki.
UMnumzana Angriston Sibanda olwela ilungelo loluntu uthi lanxa okunye okwethulwe nguMnumzana Mthuli Ncube kuliqiniso akukaguquli impilo zabantu.
Lanxa nje ama-exchange rates engahlanyi kangako, kungazani nje intengo lazo zimile, le ntengo elokhe ama-rates ama kubo 80 something, yebo siwabonile mile kusukusela ngoJulayi kuze kube manje, kodwa kakukatshintshi impilo zabantu ukuze impilo zabantu makhaza zibe ngcono. Yikho kulo hlupho khona umkhonomi usuwenze osikuthi ngesilungu self-dollarization. Into zonke sezithengiswa nge-US dollar langamarandi kwezindawo, so kwenza kube nzima ebantwini abaningi abahola izimdola kumbe i-RTGS.
Asizweni uMnumzana Dube ecubungula okunye okumunyethwe ngumbiko kaMnumzana Ncube.
Nxa sikhuluma nge-democratization laphana, kusuka kunganithwa kakucace kuhle ukuthi i-democracy yinto enjani akade khuluma ngayo ukuze ilizwe njengoba sitshiwo laphana ukuthi kule democracy kakhulu esiyenzakele elizweni. Abantu ngananzela esikhathini esiningi nxa bethe bakhulukhuluma izinto uhulumende abona ngazanthwa kahambisani lazo bayabotshwa. Sibabonile abaningi besemajele lapha, amajaha njengabo-Opelchi no obani bani besemajele laphana. Sikhuluma nje kathesi akhona amajaha lokho esabaleka lapha, omzaca, ohanana, labanye nje. So ku-democracy laphana nxa tick box la khona hayi kusasilela kakhulu. Ku international relations hayi sibona ngazanthwa kulezi insuku inhlamba lezane bezisiba khona kulwana umnyaka odlulileyo ngalwana umbuso wadlulayo sezinganeno, singathi ukuthi kukhona ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe. Infrastructure development yes ayiboni senzakala khona ngale ndaweni ezisempumalanga ngibo Bed Bridge kusiya kibo Harare, imigwaqo yalungiswa, kodwa ungakhala ngapha imigwaqo yakithi yabo Bulawayo, KZ, Bulawayo, Matopo.